Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2023 moKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni.
Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo.
Kuhamba kuthi voter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-inspection yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngayela gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ikhangelwe ukuba kusasa uzavikela uZulu ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxwe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadanisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni, ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile safica izek junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa voters roll ingakabuyi. Kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sezila ama-voters roll, kodwa abantu njengoba ede vele sebenyampa inhliziyo ede kungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathe sezizindawo azilama-voters roll. Abantu bajamile, uZulu selahle ithemba ukuthi bangaze bavule emini bangake bazuze umuntu, ngoba izeki ayila publicity, ayila promotion, ngabe idinga iframachini ihambe itshela abantu ukuthi hayi bo sesivulile, ngoba abantu edeke bamele izolo balala lokhu lokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebethaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistwe ngaphi. Ifoni siyakwenza, kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile, isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho?
Sibona ngani izeki kayizimiselanga. Uma izehluleka ukwenza i-voters roll, bazabamba njani i-National Election Day? Ngifika indawo ngabona kulama-officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-officer amalutshwani abezeki kungalama-voters roll. Okweminye lokhu bahamba bechiya i-voters roll laphana lalaphana, lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi i-budget le eyavele emazweni amaningi, siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo, kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabezulu, lokhu yisindaba ayishiye. Lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza. Yikho-ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe baye khangela amabizo abo.
UMnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje ukuchecka i-inspection ku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khayani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuchova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla? Njoba zizokuthiwa ke kade ngatholakali
ama voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka bacheka kuma voters roll akhona
kwezindawo. Uhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya?
Hayi, so far so good, akulanto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abamandazi bethu becheka phela kuma voters roll, then upresident uya-announce anytime soon lokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa ke hayi voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijene ezinjalo singazi.
Kobulawayo ngazi lutho, ngazi ngematinoth. Imatinoth khona kuqaliswe namuhla, so ngitho ukuthi ayitholakali yona, iqaliswe namuhla.
Ye, so
kobulawayo ngale ngomunye la uminista okhava khona, mina ngikhazi imatinoth kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi
bona berejistri yibo abakhulumayo kuxane beyenza i-reporta. Kungabe konke kulabantu abaningi abangathekhanga, but ngabe konke abantu bonke bathekile and basuthisekile, ambonto kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukucheka kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abathekileyo, nede bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye, singathi khona ngabho-ke e-Mat North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bese kuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, into yikwathi sikumelele vele besesimelele i-date kulumongameli, ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi sibekwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
UMnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eRussia lizame namhla ukubhomba idolobho eKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise indizamtshina lezi ezingamashumi amahlanu 50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia ngamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulent ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sawamukela kuhlela. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitheli ukuthi wena ubona njani indaba imitshado engazanayo imi kangaka?
kala intshode yachitheka ngesikhathi kuchitheka isiko isikhathi esesiphila kiso uzobenza abantwana bethu 20th century yikho lapho sike kwamukhekala khona izinto ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hhayi kakhulu kangako lama-ecorite la asuke afakwa yiwa wahle wamusha zonke izinto bone ngani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into ingama kahle
yiliphi isiko obone ngazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi kuhambe kuhle
imithado yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane bakhulise ngohlobo lona lelani sesikhuliswa ngalo inhlonipho umntwana akhule aze akwazi ukufundiswa ngesintu aze akwazi ukuthi la mayichada achade ngesintu adikayele ngokwesintu afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima nje ngoba sasifundiswa ukubana noma isimo sisibi kanganani sibuhlungu kangakanani emthadweni kuyabekezela so imithado yena leyesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sokwenziwa imithado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahlube right sathi umshado wangikhona uvuka uphelile ngoba kusuka kungalaywa ngabantwana kungikho ababalayayo nabo anti
obabakazi yikho ngazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abakuthi balaye laba abashadayo akunjalo
yebo bona basuke bengasekho kodwa uma kungibona kuyaliseka isiko isintu sethu sakudala bakhona ubabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona kulo malulo obabakazi nayo usuke khona abasekho ngoba sekuyisimanjemanje sokhethe kubana abantu bathi baphila le mpilo entsha njalo okunye engugqugquzelayo omama bathi sebukhona ngisathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo omama kabazilayele iy'ngane zabo ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona labo sebethanda ukuphila yenaleyana impilo yesimanje kodwa ma ungumzali ungumama kumbe ungubaba zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isisiyangena kulowo mshado ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emthadweni behlangana nezinto ezinjani
ye phose lokugcina khonapho mama
yebo siyabonga ngithanda ukugqugquzela nokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba uma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho okuncane okuzayenza ukubana imshado ime labantwana bakhule kahle kuphele izini nazo zonke lezi izinto esezidalwa ukubaleka kwesiko yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasisintu
ayawutshela bathi salulande
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngesikhathi esedluleyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo kufundeka kanje owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi uJesu wathi kuye ngiphuzise akunginathise ngimele nginika amanzi nginathe ngikholwe ngiqhubeke ngohambo lwami zihlobo zenkosi ezithandekileyo namhlanje-ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu umama lwaseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkomponi emapulazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu baswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlanga lwakini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza baze badlulise abanye bakuzuza ngobusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede okomalokhu esilakho usizana ubana uzwe xa ubala ulalela indaba umuntu olezimota ezingabaliyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa bala amapulazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba le mpahla olayo le mali olayo kodwa ukuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu kabafuni inkomitsho erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asizeke kulobu bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhlizweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungatinela kusasa sike sizwe ezabatsha Wozabatsha namhla sihlodanye Nxumalo oku ward 9 esijabugwe eNtobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele sizokuthiwa ke liqhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo kuqhuba njani khonapho
udaba esiyilo olokuqhuba i-consensance sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu ma esehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament engubani esigabeni esinje ozaba ngukansilar webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele into abangifunayo mayikuthi yidonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikibezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abangifunayo kuyinto enhle kakhulu
Singathi ke abaphathi besigaba khonapho ku-CCC kabangeneli yini emgudla khonapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bachetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zichethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukansila njengesigaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yimembers of parliament
singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khona lapho siqhubeke kuhle
sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lonyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama-MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilodanye inxumalo ukhona ngale kuward 9 esijabugwe entobe
le isitudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esethulela lokho lakho.
Iqembu leDynamos linqotshwe nge-2-1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eli-Highlanders libe ngutshikilo obhanqa 1-1 leqembu leGreenfield emdlalweni obusenkundleni eBaobab Fields. Limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngutshikilo obhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United libe ngutshikilo obhanqa 1-1 leleSimbabwe ngaseNational Sports Stadium kuthi eletriangle libe ngutshikilo obhanqa 0-0 leleSheshamu ngaseGibo. Kusasa ngomvulo iqembu leZPC Caribe lizadlala Chicken Inn ngase National Sports Stadium ngimele isitudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu leHighlanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetshela iminyaka engamashumi amabili lathoba ngembili njalo lonyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back, they loaned me ngadlala ku-Epoch Mine. Ngihamba lo Nesai Moyo, Dumisani Ngzulube, Billy Taka, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya ngatrainer. But idolo lokho elingikhathaza ngaqina mbono ukuthi lokho kuzangikhathaza ngasengiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyo eyenza kwasungulwa iqembu leBantu Rovers, i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-Agent Sawu kanye lesikolo se-St Thomas, kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotha loDumaza Dube to me is a mentor, umfundisi uBoruto Mlwana. Bengilazi ngephozo ze-player but as a coach Dumaza Dube a lot to me. Lakathi singawukhuluma ngaye iba ngifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikangwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala eMelika, imvimbi yeFC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze, uAshford Fayira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kuzinga laphezulu.
Wonke umuntu elayishini yafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala phansi, but passion ya phansi abebafani laba. I mean, I think I'm okay but ukukhula nyabe ngufu, but I don't think ukuthi ngingachiyana lalezi ezipansi lezi ngabe ngiright. Yeah, I want to catch them young, bafundise i-technique landani bebekhula baphasa abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqetsha abafana bale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu kuqembu leHighlanders njalo usebenza loSiza Khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu leBosson 90 lona elikhankasa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani Pamela Nothando Bulu lokucula nginomina kulezi nsuku lapha ngikhona kuse South Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRaisa. Kati yangikhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch, so iRaisa esiyidlayo. Ya, ingoma ngikhona is about ama-farmers abasebenza nzima lapha abakhona. So it's just ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha abakhona. So that's why it ties into the right. And I'm playing in Gomanjalo and I push out closer to you. Lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, what beautiful girls. Yeah, so ngiyajabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona. So yeah, okwamanje ngihlala eGermany, so ngizabe ngibuyela khona kusasa. And into engijabulisa kakhulu kakhulu ingoma yami uluthando lo eyakuqala, eyamapiano yami yakuqala kuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya. Yangena la kuma DJs apha eSouth Africa, eBotswana. So yeah, into ukuthi khona is ngathi highlight ne. And then lengoma amadlozi yabe ngunumber one kuama American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah.
Good. I won't have a little rice.
Rice. Okay. Found that for a little life. And so today, don't want to be the one for you. I'm falling hard and breathing comes with a wind. Now it's dead and done. It's leaving me without. La 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 la.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le ethi sadla i-rice. Kuningi kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo klubhi sibili ukuthi kunzima empilweni, uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa-ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7 +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili ukusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.